Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuZibandlela 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi intshayethu ihlaselwe yibubi nezidakamizwa. Into esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yenye yezinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-parkage.
Isiphumile impumela yemihloliso ye-ordinary level abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhalale umsebenzi laloba uhulumende esithi kazi lutho ngalokhu.
Umuntu wedola lethu eleZimbabwe injongo yinye ekuthi abantu bahlamukele uhulumende. Injongo yinye ekuthi abantu babone ngathi uhulumende akunanto ayenzayo lenhlelo zingaphumeleli.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council kumbe SIMSEC namuhla lwazise ukuthi impumela yemihloliso ye-ordinary level eyomnyaka ka-2023 isiyethulelwe abafundi okusemthethweni. Inani lezifundi eziphumelele kulimhloliso liqansile nxa liqathaniswa lelanyakenye. Inani lezifundi ezenelise ukuphumelela kulimihloliso zapasa izifundo ezinhlanu kusiya phambili zifika kusilinganiso sokungamachumi amabili lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-29.41%. Inani leli likhwele lisuka ku-28.96% eyomnyaka ka-2022. Ekhuluma lentatheli izindaba eseHarare namuhla, umgcini sihlalo weZimsec uProfessor Eddie Mwenje uthe inani lezifundi ezabhala lemihloliso lehle lisuka ku-278,760 eyomnyaka ka-2022 lisiya ku-270,129 eyomnyaka ka-2023. Ukuhlaziyelwa ludaba sixoxa nomnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Okokuqala siyazi nje ukuthi intsha yethu ihlaselwe yibubi bezidakamizwa. Yinto esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yenye yezinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-parkage. Okunye njalo singananzelela ukubana mhlawumbe abanye benelisanga ngokuthi babhali akade bengathola imiklomelo ephezulu, mhlawumbe ngenxa ezizathu ezingabe zilobudlelwane lesimo somnotho. Kodwa okumqoka sikunanzelelayo ukubana ukuziphatha kwabafundi yikho ngabe kubangele ukubana sibone izinga lokuphumelela kwabo lisehla. Ngoba nxa sikhangela udibo lolu lwezidakamizwa lubhahle kakhulu kuntsha esesigabeni omedlalisa esikolweni nabasesikolweni. Lokhu kuphazamisa indlela abafunda ngayo, kuphazamise nendlela abaphumelela ngayo ezifundweni. Njalo nababalisi abangakhuthalanga kakhulu ngenxa yokukhala ngenzuzo yabo, labo abalahlabuzani lokubana bafundise kakhulu abafundi ukuze babe lemiklomelo ephezulu.
Yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukiswe imfundo elizweni?
Kungathi kule mvame ke yabakhona uhulumende efanayo lokuthi babise uhlelo lwekhala lalujonge ukuthi lwenze kube lula nje ukuthi abantwana baphumelele. Kodwa impi yakuqala vele kumele uhulumende alisane layo yona le yezidakamizwa ezikolweni nezitaratini nje jikelele nakuma-communities jikelele, ngoba khonakhana yikho sokulethe ukubana kube nokufiphala ekukhuthaleni kwabantwana okwenza imiklomelo bephansi. Kwesibili, singakhuthaza laba balithi kube leyo ndlela ezokubakhuphulela mhlawumbe inzuzo yabo ezenza ukuthi labo bakhuthalele ukuthi noma nje abantwana bengathi abazimiselanga bona babe bentshikuntshu, mhlawumbe lakho sokungakhuphula izinga lokuphumelela kwabantwana.
Kho okwenzakalayo kumihloliso le kungaba kuza phazamisana elakusasa nxa sikhangela kwezemfundo.
Ukufiphala kwekuphumelela kwabantwana kuyaphazamisa kusasa elizwe. Kwakuqala kumi kanje. Ngoba sikhangela ukuthi abantwana nxa sebethe benza igwalo labo lwesine, sikhangela ukuthi baqhubeke besiya kuzifundo eziphezulu, baye igwalo lwesihlanu. Kodwa kungathile abantu abaya kumfundo yaphezulu ukuthi bona labana akumele bazofida kuma-university nakubaba balutshwane. Okuzadala ukuthi kube nokuswelakala kwabantu abafundileyo kusasa yeZimbabwe. Okuzenza kudale futhi ukuthi kube nabantu abaswele imisebenzi. Beswele imisebenzi ngenxa yokuthi abanayo impumela efunakalayo. Ukuze baqhatsheke. Ngakho-ke into yakuqala ukubana kuzaswelakala abantu abazafit into ama-higher level of learning. Ndiyakhayela nabapolytechnic akhayelele bona labo abaqede izifundo zogwalo lwesine ukuthi labo babe ngabantu abazabayingxenye yezifundi eziyakhuphululwayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kusenjalo ababalisi bathi sebekhalale imisebenzi bekhonana ngeholo abathi liphansi. Bathi bafuna iholo eledlula inkulungwane i-$1,200. Okwamanje bahola amakhulu amabili lengxenye yamadola eMelika i-$250, lenye ingcosana yemali yeZimbabwe. Ukuze sizwe kunengodaba lolu, sixoxele nobhala jikelele weHarare kunhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Ababalisi abaphansi kwehlanganiso eFozeu ilama union amaningi iFozeu kule Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kule PTUZ, kule EUZ, kule ZIVITU. So ababalisi abaphansi kwamayunyeni lawa bakhalalile umsebenzi. Kuzokuba labanye ababalisi abangela amayunyeni labo bakhalalile umsebenzi ngoba vele imali esiholayo iyafanana kungelani lokuthi ukuyiphi iyunyeni.
Okuza kwenza ukuthi babuyele emsebenzini bathi yikuyini?
Ababalisi bathi bona okuzayenza nje ukuthi babuyele emsebenzini yikuba imali yabo isuke yayengezelelwa nguhulumende.
Bafuna yengezelelwe ifike kumalini?
Ababalisi bafuna imali ifike ku-$1,260 imali ye-America.
Uhulumende yena okwakhathesi usetheni ngalokho?
Uhulumende kakakhulumi lutho, wakhuluma nje ukuthi imali yethu isizathekiswa, sakubona ngeholo likaJanuwari imali yethu ishotile, vele sokutshengisa ukuthi uhulumende uthekisile imali yethu, yona vele ilutshwane.
Sizwa njalo kule mibiko yokuthi kulokwethu selana, kuyini okwenzakalayo?
Iqiniso, abasebenza emahofisini e-education baqalisile ukubhoda ezikolweni besithi bafuna ukubona ukuthi kume kanjani abathi yona i-status ye-education. So kwayenza ukuthi abanye ababalisi bayacine bayethuka bayenza ngathiwa nje basezikolo bayasebenza bona bengasebenzi besesaba nje ukuthi ama-threats lawa abakwazi ukuthi aphetha ngani.
Lo ube nginobhala jikelele weHarare kunhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa exoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Taunga Nandoro uthi akula ababalisi abakhalele imisebenzi asimzweni elandisa.
Je kuti hanzi kune varairidzi vanga vari pa strike.
Ukuthi kulababalisi abakade bekhalale imisebenzi ngamanga aluhlaza joko. Lami ngiqala ukuzwa ngawe khonapha. Akulanto njalo, nxa bekhona bengaba bengabantu abathathu nje kuphela. Kodwa iqiniso ngelokuthi bonke ababalisi bebekhona emsebenzini lamuhla njalo asikhangelelanga ukuthi kungabe le strike lonyaka.
Gorerino.
Umnumzana Thaunga Nandoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo eprimary lesecondary ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
The Voice of America.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lesithi lokho kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje emkambo omnyama idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eMelika adlula kancane inkulungwane ezilitshumi lantathu, 13,000 Zimbabwe dollars, kuthi emkambo kahulumende libiza amadola edlula kancane inkulungwane eziyisificaminembili, 8,090 cents. Abakubandla leZANU-PF bathi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kwenziwa ngabazonda iZimbabwe. Umgcinisikhwama kahulumende umnumzana Mthuli Ncube yena uthi idola ligugudeka ngenxa yokuswelakala kwemali kanye labantu abalisebenzisa buchapha elizweni. Ake sizwe umnumzana Malaki Nkomo yebandla leZANU-PF ekhuluma ngodaba lolu.
Ngaba kuyimbono nje eminingi etshiyeneyo, kodwa iqiniselo esinazo thina ukuthi ukuhawula kwabantu kumbe ukuhawuliswa kwabantu ukuwisa kwedola lethu eleZimbabwe injongo yinye eyokuthi abantu bahlamukele uhulumente. Injongo yinye eyokuthi abantu babone ngathi uhulumente akunanto ayenzayo, nenhlelo zayo zingaphumelezi. Kodwa esikubongelayo yikuthi inhlelo ezikhona uhulumende lo okhona inhlelo ezenza ukuthi ilizwe lethu liqhubeke siya phambili. Indlela sinabantu abafa ngendlala, singakhayela i-development kakhona kwezinye indawo ezemkhonweni. So ngaleyo ndlela nezizika thina kuthatha ukuthi khona ukuwiswa kwedola lethu leZimbabwe injongo yinye kuphela ekufuna ukukhipha umbuso.
Ye, siyabona kodwa nxa ukuthi idola liyi-1 to 13,000 kamba kumangalisi khonokhu, njalo kuyini okwenza ukuthi lidule kangaka idola khona ngale emkhambo omnyama?
Ikwaphela enguthileyo laphana bathi ukuthi khona injongo yonke naleyo singawukhangeleli ukuthi khona abantu badinga ukuthi khona kusolwe ini ilizwe lethu. Kodwa into abantu abangayinanzeliyo ukuthi ngokwenza njalo ikuhlukuliza laba abantu abaphansi. Uyangisithi wena uthiwa uhulumende kodwa usihlukuliza abantu abaneneke ikhapho leZimbabwe. Kanti ezinye izinto nje kufanele abantu bazi amabandla wonke langabe ephikisa asiyeyani enihlaleni phansi etafuleni. Abantu bonke bakhiphe izijeje zemoto kukhitshwe konke ama-sanctions esiqala ngawo abantu abathela wafakeni ilizwe leZimbabwe nani ibonakale lisehluleka ukuze abantu balizwephele out. Okuqina kudikeka yini abantu ngoba ekuqineni vele iqinise ukuthi ngaze ema-elections abantu izandla leZANU-PF uyakwazi kwasulana nekhathana ibize izandla lakuhamba layelola leli lizwe. So ngaleyo ndlela into engaba khona owake namacebo okuthi sikhikhisa njani ngabe etafuleni mhlaleni sonke esikhulumeni sonke sikhikhise insilizwe lethu. Hayi khona kuya ngamacebo amanye angayisiwo okufuna nokugcina zisa abantu abaningi lezi ubuhlungu.
Umnumzana Malaki Nkomo ukubandla leZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esefelabhusi. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Ya iqiniso ukuthi idola lifanele liswelakale ngoba ikhefu elide lisana kuphela. Abazali babhadale imali zesikolo besebenzisa amadola. Ama race you know imthelo ye-council isibhadalwe ka-test lemithelo yemota yikho kuyazwisiseka ukuthi kungani idola lingekho emsikeni. Lokho ukuthi kule speculation lokhu vele ihlala indawo ngoba i-reserve bank yona babethe khona ngeminyaka ophelileyo sebelungisile ukuthi into zingahlupheza imali. Kodwa mina bona ngathi iglathe i-market kathesi ivele kuyamanga kuhle ngoba abazali babhadale imithelo bahlawule imithelo eminingi kakhulu.
Ye, nxa sizwa kubadla leZANU-PF bathi hayi okunye kwangikhona kuphehlwa izijeziso zenotho ezetheswa abantu abakuZANU-PF kambe ngabahambelana khona
izijeziso zenotho aziziqondanele abantu abalutshwane aziqondana ngoZulu. Laba bathi khona igolide liningi liyathengiswa eDubai lithengiswa ngapha eChina imali yakhona iyabisiya ngaphi imali efanele ingene izithelo eziningi ezigejwayo platinum o lithium zonke ziyathengiswa ngaphandle kwelizwe kanti bantu beZimbabwe imali yakhona iya ngathi ya so ikhothi nanxa laba bakhuluma ngokuthi kulezi jeziso ngabantu abakhuluma abasebuthongweni ngabangabakaphaphami kutho ukuthi asoze sibakholwe ngoba yingoma ohlale beyikhuluma nale
ye kodwa noma sikhuluma sibili sijula kukhanya nzani kungalungiseka yini khonokho ukuthi idola liyagugudeka
akulungiseki ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi thina esingathi ngesikhiwa i-production yethu impathi esizilungisayo thina eziningi azithengiswa ngaphandle kwelizwe zithengwa ngaphandle kwelizwe kutho ukuthi ama-offshore funds wonke lana esilawo amuntu wonke oyabe le mali loba angaze azuze imali ku-World Remit kumbe Western Union iyathatha imali ayegoli kumbe ayetanzania kumbe ayezambia ayithenga akusoze kuvele kube le mali ngaphandle kokuba kungaguqulwa indlela ebuswa ngayo ama-industry ethu wonke aphakame impahla zethu zonke esizithengayo ezibe zizizimpahla ezilungiswe eZimbabwe sokusiba lama-excess reserves yiwazi agcina kwema-bank sekulungisa ama-import licenses
so yindlela ongenza khona imoney supply ingcono kunokho
iqiniso ukuthi imoney supply yenziwa ngezinye indlela ezimbili ukuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe kumbe ukuletha esithi khona ngesikho i-foreign direct investment ikhuphela abantu bezanu behlale bekhuma ngezithelo ngoba kuyahlupha ukuthi imali ye-investment ingene ngoba ilizwe lethu iZimbabwe yethu le iku-high credit risk umbuso wakhona kawumanga kuhle abantu kababanjwa kuhle ama-property rights amalungelo empahla yikho kwenza ukuthi ama-director ama-foreign direct investors amaningi kasoze afuna ukubeya lapha ngoba i-insurance yakhona lama-cost akhona oku-investa eZimbabwe i-high credit risk kuhambelana lombuso welizwe nxa kungaguculwanga khonokho asize kulinge ngesiphangiphangi
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obexoxa le Studio 7 SARR singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ukudlelana lamanye amazwe wethekelela amazwe ambala kuzikazi le-Afrika namuhla ukwele Cape Verde lapho axoxisane khona ngokuthiyeneyo lo mkhokheli welizwe lelo esuka kuleli lizwe ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ivory Coast engakayi kwele Nigeria lakwele Angola lolu luhambo lokuvuselela ukuthengiselana kwezomvikela phakathi kweMelika lamazwe ezwekazi le-Afrika kwezempilakahle kusiyafika izolo kusihlwa umkhuhlane wesihudo ubusubulele abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 njalo uyamemetheka okwethusayo eZimbabwe ngesikhathi esifanayo kulabanye abedlula amakhulu amabili lanhlanu 359 abacatshangelwa ukuba babulewe ngumkhuhlane lo omemetheka elizweni ingcwethi kwezempilakahle zithi kunengi okumele kwenziwe ukuze kwenqabelwe umkhuhlane lo kubika uGibbs Dube
inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eWorld Health Organization isanda kunika eZimbabwe imithi lokunye okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili lengxenye 19,649 selokhu waqhamuka nyakenye ngonhlolanja ekuzameni ukwenqabela umkhuhlane wohudo elizweni i-WHO ithi ibambisane lenhlanganiso ezigoqela e-Health Resilience Fund the Vaccine Alliance, kanye le European Union, Embassy of Ireland, le United Kingdom Aid, lezinye. Ithi uncedo lolu luza kwenza eZimbabwe lizame ukuncenga amanzi ahloliweyo ukulolonga abongi abaza kuba lolwazi olujulileyo ngomkhuhlane wohudo lokunye okufunakalayo. Embikweni abasanda kuwethula, inhlanganiso le iphinde yathi eZimbabwe lizanceda ukwenza imikhankaso yokukhulumisana lozulu ngomkhuhlane wohudo. Ingcwethi kwezempila kahle zincoma okwenziwe inhlanganiso lezi sithi kumele uZulu lohulumende benze okuningi ukuze ungamemetheki ngamandla umkhuhlane wohudo. Usikhuthaza mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital okhulume okwamanje ezimele uthi kuningi okungenziwa ukuze kunqatshelwe umkhuhlane lo.
Okwamanje isihudokazi leso kuthiwa yikorela isesikanya simemetheka elizweni. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi khona bananzelele ngoba lesi sihudokazi umuntu uyayenelisa ukuthi ahude kakhulu ngesikhathi esilutshwana aphelelwe impilo yakhe. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantu nxa behamba bengazi bahamba beqhawulana lokuthi behambe bethenga ukudla abakuthola emamakethi bedle kungageziswanga njengoba amanzi lawo vele ehlupha. Lokhu kuyakwenza ukuthi kuvikele ukuthi umkhuhlane wekhorela umemetheke usiya phambili. Njalo abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa behamba emfeni lapha ezimfeni bananzelele kakhulu ukudla abakudlayo lokuqhawulana izandla esengukhulumile.
Kusikhuthaza mfundo ngwenya uthi kuqakathekile ukuyabona odokotela masinyane uma ucatshangelwa ukuthi umuntu ulesifo sohudo.
Bengazibamelela ukuthi ahude ngoba isihudo sankhona siyamangalisa, yikho kuthiwa isihudokazi. Bazabona umuntu ekhipha isihudo esingamanzi esingani irayisi, kuthiwa irayisi water stool. Yikho ke lokho akumelanga bacabange ukuthi umuntu uzasila engazange wayelatshwa. Nxa umuntu ethe watshona ezindaweni ezisemaphandleni ebulawa isihudokazi leso esinje, bengaze bambeka bengazange batshela abantu bempilakahle esigabeni sabo.
Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo eHarare, eManicaland, Matabeleland North, Maswingo, Mashonaland Central lezinye indawo. Kulabantu bafika amajumi amane 41 abasanda kubanjwa ngumkhuhlane lo eMashonaland Central, okuyisabelo esikhokhela ngenani labathaphe umkhuhlane lo kusiyafika izolo. Umnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso ye-Combined Harare Residence Trust uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo. Uthi bathola ulwazi kwezabempila kahle mayelana lomkhuhlane wohudo.
Ubonakala angathi amafigure lokhu ekhwela, asikwazi ukuthi ngamanzi yini kumbe lizulu leli elalisina insuku ezidlulileyo lezi. Sesibona ngazathi amafigure emkhuhlane lo wohudo sekhwela futhi phezulu kathesi.
Ngobulayo kukhanya ngani balwisana kahle lo mkhuhlane lo, okulomuntu oyedwa kuphela osanda kuhlolwa watholakala elegciwane lohudo. Umnumzana Thembelani Dube, umabhalani obona ngokudlelana lezikhamizi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residence Association, uncoma okwenziwa yikansili.
Okwakhathi esiphansi kuyawunanzelela umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu, mhlawumbe ukuthi abantu bakobulawa sebeke bawugula xa kusenziwa izimemezelo bayazithatha ngazo zonke izandla zombili. Ngakho-ke umkhuhlane lo abantu bawuqaphe ngeso lokholo ukuthi ngawungaba khona, themba abaningi bayakwazi ukuthi kwenzeke. Kodwa-ke esikunanzela kakhulu ukuthi izeluleko ezibuya nebulawa city council zenza ukuthi abantu bahlale beqaphile. Kodwa-ke siyakhuthaza abantu njalo ukuthi nxa besezihleni lapha bananzelele bengakaze badle ukudla, baqale bageze izandla, baqhawulane kodwa babebegeze izandla-ke ngaso kuthe waphunywa lapha ezihleni, ngoba siyakwazi ukuthi nanzeke sikuvale 100% ukuqhawulana kwabantu. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi bangaqhawulana abantu bahambe babambe ukudla bangahambe bageze izandla. Ekudleni lapha besifisa ukuthi nayo kuyavuma abantu bangasondeli kakhulu ekudleni okudliwa ngabantu abaningi, ngoba kwandisa ukuthi kube yikho okumemethekisa umkhuhlane wesifudo, in this case ikholera.
Uhulumende uthi ulwisana ngamandla lo mkhuhlane lo, njalo ukhuthaza abantu ukuba balandele abakutshelwa ngabezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iyaqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations 2023 lapho iqembu le-Ivory Coast lidlala le-Equatorial Guinea kuthi iGuinea Bissau idlala le-Nigeria okwakhathesi. Kusihlwa namuhla iMozambique izadlala leGhana, iCape Verde yona idibane le-Egypt. Kusenjalo sekukhethwa indlubu ezwele ephokweni kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Gubiga uJoseph Njanji.
Iqembu leSenegal liyadibana leGini kusasa ntambama emdlalweni wesibaya sikaGroup C livele selifinyelele uyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokubuthelela imiklomelo yisithupha kumidlalo yalo emibili yakuqala. Wadlalela amaqembu abalesayile Highlanders kanye leDynamo uSimon Makwesi Banda uthi leli qembu litshengise obala ukuba lizimisele ukuvikela isicoco seAfrica Cup of Nations.
Senegal ngibona ngaba amafavorites ukubuyela ukuthatha icup njalo. The Morocco. I'm not playing our teams as Africa final now. Even South Africa is a deal, but South Africa in a quantum win a good Tunisia. Yeah, Africa Puma same. We've been team that is strong. We ended up beating. I would have chatted almost 6 players at the center.
Iqembu leSenegal lihlezi phezu kwesibaya sikaGroup C le miklomelo yisithupha kuthi ngemva kwalo kule Guinea ele miklomelo emine. Iqembu leCameroon lona elizadibana leGambia lihlezi endaweni yesithathu njalo lilo mklomelo owodwa ukutsho ukuba kumele linqobe leGambia elingela ngitsho lowodwa umklomelo ukuze lithuthukise amathuba alo okudlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. Wadlalela iqembu leZimbabwe Saints uBlessing Lunga uthi imidlalo yalonyaka ilezimanga kodwa isifiso sakhe ngesokuthi iqembu leCameroon lingabuyeli ekhaya masinya.
AFCON this year is a lot of surprises. Makhayela ama team so far first games ama team amanengi kube la surprise like on Namibia even Cameroon can show ukuthi basebenzimene for now but I my hope ukuthi bazaphika ku third game yabo last
week. Iqembu le South Africa lizadlala le Tunisia ngolwesithathu emdlalweni wesibaya sika Group E njalo umqeqeqeshi womdlalo wenguqu Gift Ghetto Nkala uthi kuzamele libophe ziqine ngoba wonke amaqembu kusibaya lesi esaselawo amathuba okudlulela phambili.
South Africa long isitholile ama winning formula. I think ingaba i threat nga bengasayinazelelanga muhle ngoba sebebonile according to the player izungu wamombono ngibona zani bachintshile i type of play bebehambe getting ngani i first game yabo babedlala u tikataka ongayindawo i game yezulu belomehluko because they hungry for ama goals. I think bengadlala that same type of football kungatshintsha izinto.
Omnye njalo umqeqeqi womdlalo wenguqu uMduduzi Mpofu laye uvumelane lonkala oba ukucecisa yikho ukuphazamisa iqembu le South Africa.
In South Africa they need to change their mentality. Do they want to win or they want to issue poti? We know that is one of our philosophies, the South African Shipopo, playing for entertainment. So they need to change focus. So if their attitude changes, something can come up because that team is composed of Sundowns players who have been doing very well in Africa. So if they just have that winning mentality and that teamwork, way later they can proceed to the next stage.
Iqembu leMali lihlezi phezu kwengalani yesibaya sika Group E lile mklomelo emine ukuthi ele South Africa lisendaweni yesibili lile mklomelo emithathu ikanti ele Namibia lona lihlezi endaweni yesithathu lalo lile mklomelo emithathu kodwa lingaphansi ngemva kokuba libhaxabulwe ngele South Africa ngefuka kanyange sonto. Emsileni wengalani kule qembu leTunisia lona ilo mklomelo owodwa. Umlandeli womdlalo wenguqu Alex Banda uthi iqembu leZambia lona selidinga umthandazo ngoba libhekane leqembu leMorocco emdlalweni lokugcina kusibaya sika Group F.
USenegal obvious bafike kumasemenxa infinity data futhi sikhangela kwemali laba iZambia songanye mhlawumbe South Africa already sine 3-6 ingakhe stabilize ngafika ehlulekele phambili.
Imidlalo yezibaya iyafika emaphethelweni ngolwesithathu okuyikho lapho kuzacaca ukuba yiwaphi amaqembu adlulela phambili. Amaqembu amabili azabe ehlezi phezu kwengalane ngasibaya sinya thola ilungelo lokuya kusigaba esilandelayo somncintiswano ndawonye lamaqembu amane abe nemiklomelo eminingi abe ehlezi endaweni yesithathu.
Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo Live Talk lapho esixoxa khona ngomkhuhlane ohudo osumemetheka ngamandla eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Isiphumele impumela yemihloliso yeordinary level abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhala leyo umsebenzi loba uhulumende yena esithi gazi lutho ngalokho. Kukanti liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lesithi lokho kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silu qhubeke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.